anko lutho umuntu umuntu ngomuntu libizwe nje elinga sentence nje eloku uvala nje izinyawo zabantu abaningi ngoba ungazikhangelisise indlela akade kade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize kaba baningi kodwa babathize futhi kungangeki ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le-Sheraton le iyazithiwa khona imali yakhona intengo yakhona yile khona ungazifika e-roadboard intengo yakhona leli iyayishiya na kusho ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke beni besebenza nje i-code name eyokuthi Queen B angikhona ukuthi ngibito yethu
kodwa sike sabona ebulenjini lapha abanye befanisela ukuthi lo omunye okuthiwa ngukudakwashe Dagwirey engaba enguye u-Queen B kungakuliqini
ikhophele ngisho ukuthi nxa vele kule nkinga phela abantu bazadinga esingathi ngesikhiwa i-scapegoat ngoba ungazinandelela ukuthi indlela yakhona athi imali yakhona ubuningi bayo yiye singazi soze owalele umuntu nxa ezele ngoba babezele kwakuvele kukhulunywa ukuthi kulabantu abaluthwane abangathi bathwele isikhoma sakhona ese-reserve bank lamabhondi amajalabana kodwa ungazi ukuthi njani uqonde umuntu eyedwa kathesi asukekwenzakale nxa engumuntu yedwa ngoba i-reserve bank yabe vele izakwazi ukuthi ngezibani kodwa njengoba babesebenza bekhona so mina ngilokhu ngiqinisela nje ngisithi mina hhashi khona ngabantu abathize akho hhashi into yethu
siyabona ukubana bakhona asebexotshiwe khona le e-reserve bank kuthiwa basacubungula ukuthi babone ukuthi babengena njani kuzona lezi ndaba zenkohlakalo ubona ungani yibo yini bona abangaba bebotshiwe abayenza ukuthi kube le black market enje
ngiyabona ukuthi vele indlela esebenza ngayo izanu isebenza ngokuvala amehlo alike lingitshele labo balaleli kanye ngabake beyozwisisa ukuthi kungaba le nkinga eyemali elizweni yonke eyenziwa ngabantu abalutshwana abasebenza ebhenki uyena uJohn Mangunza engakwazi wayekhona odliwayo engakwazi lokhuphukene mnambo bengakwazi kusendangana phansi komzwabo bona beyibo abafanafane banandelela ukuthi amabhenki i-oversight ahamba kanjani nxa besehluleka i-system yakhona mfoti besehluleka uku-oversighta amabhenki ama-commercial bank lamanye ama-financial institutions